Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 31 kuNtulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa usenikeze yamalunga akumanyano wePollard izimoda ngesikhathi umkhokheli weMDCT umnumzana Douglas Monzora esenqaba ukuba lilunga lalumanyano. Ibandla leMDC lithi ikusasa yeningi labantu elizweni izaqhubeka ilukhuni ngenxa yokuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho welizwe.
Bangaki abantu abangasebenziyo azange sizwe ukuthi uzaqeda njani ubuyanga lokulungisa imisebenzi emitsha ukuthi amagraduate labantwana abakhulayo bazuze imisebenzi.
Uqhubeka usidla ubhedi womkhuhlane we-COVID-19 elizweni.
Abatsha abathanda ukulalela imbiko evela kuma WhatsApp yibo abangani abahambi kangako ukuyahlaba, kodwa abadala abathola imbiko from ama village health workers kanye lasezibhedlela labo yibo sibili abahambayo ukuyahlaba.
Sizakuzwa eziphathelane lemidlalo esaqhubeka eJapan e-2020 Olympics Games kanye lezinye kuwona lo umsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usenikeze amalunga akumanyano we-Political Actors Dialogue, iPollard, izimota ezilitshumi lasitshiyagalombili ezohlobo lwe-Isuzu D-Max emkhosini oqhutshelwe eHarare izolo. Ekhuluma kulumkhosi, umongameli Mnangagwa uthe imota lezi zizasetshenziswa ukuqhuba inhlelo zalumanyano. Umkhokheli webandla le-National Constitutional Assembly umnumzana Love Momaduku utshele Studio 7 ukuthi wamukele imota le ngoba njengamalunga ePollard kufanele befinyelele indawo ezitshiyeneyo zelizwe befeza imisebenzi yabo. Umongameli Mnangagwa uphinde wathi wanxusa umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ukuthi abuye kulumanyano ngoba sekunguye okhokhela leli bandla edalele ePhalamende lanxa engancintisanga kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2018. Unkosazana Thokozani Khuphe onguye owancintisa kukhetho lolu ubemele i-MDCT kuPollard asenelisanga ukukhuluma lonkosazana Khuphe. Isikhulumeli sikamnumzana Monzora umnumzana Lloyd Damba utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Monzora kasoze angene kuPollard ngoba umthetho wasetshenziswa ukubumba lumanyano ungamvumeli. Uthe unkosazana Khuphe akufanelanga aqhubeke esiya kulumanyano engatholanga imvumo kubandla le-MDCT. Ibandla le-MDC Alliance lithi ikusasa yeningi labantu elizweni izaqhubeka ilukhuni ngenxa yokuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho welizwe kanye lokuletha intuthuko kwezemfundo, ezempilakahle, ezokulima kanye lezokuholisa izisebenzi zakhe iholo elingaziphilisa. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa uthi lokhu kuvele sobala ngesikhathi umphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube esethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali olwaphakathi kwawonalo umnyaka olubonisa ukuthi akula macebo okukhupha abantu kusimo sokuba mpofu.
Esikubonileyo njalo okuphosiswe ngumthuli njengominista kazange khulume lutho ngezimali ezizasetshenziswa Zimbabwe Election Commission ngenxa yokuthi vele siyakwazi abantu bezano bayesaba ukwenza ama-election, bayesaba ukwenza ama-by-election, bayanqaba ukuthi abantu bakhampeni bona bekhampeni ebusuku. Yikubona amanye ama-political parties afelwa izihlobo ngoba abananzi i-COVID regulations ukuthi abantu bengahlanganikani bebaningi. Yikho-ke khonapho sizwa izekhi sithi yona ila mali yokwenza lokhu lalokhu kazange ekubambe ejulise ukuthi njengoba sizaba la election ngo-2023 uza kuhambisa njani. Ngabantu belokhu behlezi besethi kukubatha kwenzela ukuthi baphonge ujuma abantu. Yikho ke umacatshelana akafuneki. Imali abe izana sidinga izimali yona vele i-government sifuna ukusebenzisa abanye abantu ukuthi bathathele izimali bebasponsa ngoba vele besaba. Yikho ke mahlabezulu konke lokhu vele kazange kuphume kuhle kithi sibona ngani ngamadlwane nje siyabona.
Kodwa sesikhangela phambili, ungathi impilo izaba njani ebantwini abaningi? Sesikhangela okwenzakala ezikolo, ezibhedlela, lakuzo zonke ingatsha zikahulumeni.
Ngenxa yokuthi uminister Umthuli Ncube ukhuluma ngokuthi ilizwe lizaba le mali ezakhwela igrowth ngesikhiwa, hhayi bakhangela bona abamabhizinisi ama-multinia lama-multinational companies, hhayi umuntu oselupani osamazambuzi osejotsholo osemaripati oserushinga. Abakhangeli ngobuyanga obukhona, bakhangela ngamafektari lemigodi laba abahuquluza khona imali bazenzela omathanda. Thina be-MDC sikhangela kakhulu abantu abampofu njengoba siyi-pro-poor Social Democrat Party. Bangaki abantu abangasebenziyo azange sizwe ukuthi uzaqeda njani ubuyanga la lokulungisa imisebenzi emitsha ukuthi ama-graduates labantwana abakhulayo bazuze imisebenzi. Asizwanga ukuthi uzaqeda njani ubuyanga obusemareserva abantu abalangitsho le mali yokugayisa. Sekuma begayisa umumbu batshintshana bagayisa ngomumbu, imali yokuthiwa imali vele ayikho njengoba abantu bonke sebefuna i-United States dollar. Asizwanga ngisho ukuthi imali yeZimbabwe izaba lohlonzi. Lohlonzi nini? Njalo lokhu ecatshile ukuthi sizalokhu siqhubeka sisebenzisa i-United States dollar kuze kube nini. Abantu abampofu baza kwenziwani? Kazange sitshele kakhulu ngemsebenzi kahulumende ukuthi ama-civil servant, lamasosha, lamapholisa, lama-CIO, lamateacher bazahola imali bani njengoba behola umlaza. Kazange chasise kakhulu ngabatwana abangala bazali ukuthi bazalathwa njani ezibhedlela, bazafunda njani. Nokuthi inkomo njengoba zisifa kakhulu ngapha emandebeleni, zingancediswa inotho yabo ibe khona ngoba siphila ngenkomo. Kazange ikhulume kakhulu nge-devolution. Leyo abathi i-devolution fund, hayi i-decentralization, akula devolution. Asila ama-provincial councils bamba i-devolution, abale mali ibabala amabhenki, ibabale ama-mine, ibabale zikolo. Yikho konke lokhu sibona ngani abakaqalisi. Thina sifuna abantu balekele ubuyanga, babe lesikolo esilomkantsho, babe lesibhedlela ezilemithi, babe lamasimu okuthiwa ngama-title deeds kwenzela ukuthi umuntu edevelophe awo, hhatshi ukulokhu okuthiwa ulisi. Le lisi leyo vele namhla bayakusunduza, bayaphonga ukusunduza. Mahlabezulu, asivusenini, kukhankase kakhulu.
Lowo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esixoxelayo ekobulawayo. Siphinde saxoxa lomnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla leZANU-PF njalo engusomabhizimusi, yena othi intuthuko kwezomnotho iyabonakala lanxa ingahambi ngesiqubo esikhangelelwe ngabaningi.
Into enhle eyenzakeleyo kwelakithi yikuna kwezulu elihle emnyakeni odlulileyo. Iyananzelela ukubana sibele a very good harvest, khona kubana kuyasinceda kakhulu ekusecureni i-food security for ilizwe lakithi, njalo futhi kusehlisa imali ezadingekala ukubana siqalise ukudinga ukudla phandle kwelizwe ukwenzela ukuthi abantu bengafi ngendlala. Ungazi umuntu esiwela kumbe sithi kona kuyafa kolantu luhambayo, ukuvele ngumuntu nje ongafuni ukubona siphumelela siya phambili. Kodwa nxa ukhangele sibili ngendlela esingayithi yona i-open an analysis engelani lolo kuba partisan uyakubona ubana hayi ngiyatshengisa ukubana into leyi isidikiza kuyahamba kancane kancane iyakusuke kuhambe ngendlela esingabe sifuna ngayo kodwa kona ukuhamba kuyahamba sibili inguquko ikhona and nxa siyala sonke sidonsa ndawonye sisiya phambili bona ngantoa hhayi lapho esiya khona kuloku khanya phambili
ye ngathi inhlelo ziqhubeka kuhle yini kumabhizimusi njengoba lawe njengosomabhizimusi ngoba abanye bakhala ukuthi imali ayibonakali njalo le ntengo yempahla iyakhuphuka mihla ngamalanga
hayi hani ukuqhubeka kuhle sibili kuyazamela kancane kancane ukudlondlalo okubenzakele kule South Africa ngalo ungani kuyasiphazamisa kancane kodwa bona hambe yinto ezabuya ilungiswe kudlule sisiya phambili ngiyabonga
ye siyabona njalo ukuthi ababalisi bakhala ngeholo ezibhedlela lapho kuyadingakala izisebenzi eziningi azikho lakho konke lokho ubona ingani kuzalungiswa njani
sikhuluma ngithi wonke abasebenzi bake bakhuphulela kancane imiholo yabo so yinto kayilo iyalikhangelwa kudingisiswa kubonisa indlela esingenza ngayo bona njengokwazi ubona lapha ezimbabwe upresident ufake i-vision 2030 so konke lobana kutshengisela ubona kudonsela ekuthini ekugcineni into zonke zihambe ngendlela eqondileyo
lo umnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla leZANU-PF njalo engusomabhizimusi sixoxelaye ekobulawayo ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle luthi igcikwane le-coronavirus lihlasele abantu abedlula inkulungwane lamachumi ayisithiyagalombili 1834 labulala abangamachumi ayisithupha lasithiyagalolunye 69 ngelanga elilodwa kuphela lokhu sokukhuphule inani labantu abahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo laya kwedlula inkulungwane ezilikhulu 107,490 watshona abedlula inkulungwane ezintathu 3,490 asebehlatshiwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula isigidi esilengxenye yaso i-1,623,874 kusenjalo ezinye izakhamizi zemaphandleni zithi zilokhe zithikaza ukuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 lezo ezifuna ukwamukela lumjovo zithi uyasilela kwezinye indawo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba eseGwanda.
Izakhamizi esixoxelazo zithi sokukunengo sekukhulunywa ngale jekiseni okudala ukuthi besabe ukuhlatshwa kuthi umnumzana Gabriel Moyo emawane eGwanda.
Ngabantu batshelana ukuthi hayi iyabulala after 2 years uyafa kathesi kulokudonselana kakhulu okuthize phakathi kwabantu ukuthi hayi uyahlaba kuzahlaba labo abafunayo ngoba asikwazi ukuthi njengoba kuthiwa siyakufa engxenye sife ngoba kathesi kuthiwa abale BP abale chukela abanatha amaphilisi lawo ama-ARVs abavunyelwa abaye bathi yibo kufele baqale kuqala so into yakhona vele akwazakala ukuthi okuyikho yikuphi siyacela sibili uhulumende abuye emakhaya azofundisa abantu ngevaccine leyi.
Unkosikazi Thando Mawuba oyisakhamuzi seMatanamombe eGwanda South uthi yena ufuna ukuqala ethole ulwazi oluningi ngale jekiseni engakahlatshwa.
Kliniki emabhade ngale khanya bayahlatshwa sibili labanye sengikhulume labo sebehlatshiwe but abalolwazi lakho yikuthi iyavikela umkhuhlane wecorona but ukuthi ohlatshwayo ngubani ongahlatshwayo ngubani angiboni ukuthi ukhona ololwazi ngoba lami nginje ngiloko yesaba angikwazi ukuthi okuyikho yiku mayelana le jekiseni yona le.
Umqoqo wenhlelo kunhlanganiso yabatsha eMadowo Youth Development Initiative umnumzana Constantine Bofo semapisa uthi lanxa abadala besamukela lijekiseni abatsha balokuthikaza ngenxa yemibiko ethiyeneyo abeyithole bulenjini.
Sizananzela njalo ukuthi khona khona abatsha abathanda ukulalela imibiko evela kuma-WhatsApp yibo abangani abahambi kangako ukuyahlaba yibo abangani abazimiselanga ukuthi bayehlaba ivaccine kodwa abadala abathola imbiko from ama-village health workers kanye lasezibhedlela labo yibo sibili abahambayo ukuyahlaba.
Unkosikazi Juliet Giwani umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Human Development Association of Zimbabwe stezi uthi ama-Jackson malutshwane emakliniki asemakhaya.
Ijekiseni engabuya ikuthi nje vele ijayele ukubuya ilutshwana ingabisanele abantu kodwa ingabuya bona babalutshwana bayahlaba ingabuya ibanele bangahlaba yikuthi nje ivele ibuya ibe lutshwana uze sekuthiwa iphelile kungafanelanga ukuthi ngayiyaphela.
ukansila kawa 13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi abanye abakahlatshwa lijekiseni ngoba behlala kathana kakhulu la maklinika.
Nxa sesibuya kumango, umango ukhona ngoba ungakhayela indawo eziye kabo sifanjani. Isemphethweni sibili khona ngale ekugcineni kwevillage la kubonsimbi ngale kukhatshana. Senta kuphela silendawo eyodwa lapho kuhlatshwa khona abantu ekliniki yaseGaranyemba.
Udokotela omkhulu esiqindini seGwanda, umnumzana Blessed Gwarimbo, ukhuthaza uZulu ukuthi ayehlaba lijekiseni ukuze avikeleke kumkhuhlane we-COVID-19. Kusenjalo kolunye udaba, uZulu eGwanda usele ngelamanzi ezindlini kusukela ngolwesine kulandela ukuvalelwa kukamasipala weGwanda amanzi yinkampani yeZino. Unkosikazi Mejuri Munyonga, isikhulumeli salenkampani, uthi umasipala weGwanda umkoloda imali efika phose izigidi ezingamakhulu amabili zamadola $193 million okumele ayibhadale phambilini kokuthi kuvulwe amanzi. Unyanga edlulileyo izakhamizi zeGwanda zabhekana njalo lodubo olufanayo ngemva kokuba inkampani ezesa ivala amagetsi ifuna iZino ibhadale isikwelede samadola ayizigidi ezilitshumilane $14 million. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Nje kweziphathelane labesifazana sixoxa lonkosazana Nomzane Kevani, umqondisi wenhlanganiso yeMopane Foundation International enakekela abantwana abavela ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe abafunda edolobheni. Yena othi umkhuhlane we-COVID-19 usuphazamise ezinye inhlelo zabo.
Dala akuthinte kakhulu ngoba thina impilo yethu yokuncedisa abantwana siphila ngokuthi si-fundraise, senza ama-fundraising, sicela izimali ebantwini ngama-events or ama-Facebook. Khona ukuthi abantu abaningi right now lawo ba-affectekile, kunzima ukucela abantu and kungapha thina lapho esikhona nase-UK. Yikho kuqala khona ukuthi abantu bengenza ama-events if bekwanisa ukwenza ama-events, but before then the whole of last year into ebengavunyelwa yonke nale yokuthi ubungayenza. So sagcina sehluleka ukulungisa ukwenza izimali. Khathesi abantwana izikolo zivaliwe, bahamba baye ekhaya ukuthi bahambe ekhaya for 2 weeks, then bathi besekhaya izikolo zaqhuka. So kuthiwa i-lockdown siqalile futhi sebeqhubeka bevala. So that means right now abantwana bonke basemakhaya. Esingakwaziyo ukuthi bazokwenza njani ngoba silaba ngu-4 abaku-4 fanele babhale aba-affekthekayo kakhulu, ene thina lathi emalini kuyasikhama kakhulu, kuyasukusikhamile ngoba from lapho abaqale ukubuya kithi khona ngoba babakuyivele sekuyi-lockdown. From then sahle saqalisa ukulokhuza ukubhadala zonke into esizibhadalayo from esikhwameni zethu, irenti yabo, ukudla kwabo, lazo zonke izinto abazidingayo. Kanti lakithi abakhona abanye abantu abangasebenziyo ngendaba zokuthi imisebenzi yabo ibaphelele ngendaba ze-COVID zona lezi. So kunzima kakhulu okwakhathesi.
Abantwana laba labakhetha njani, njalo nakuziphi izigaba zelizwe?
Lapho saqala khona saqala ezamanyoni kithi la engakhulela khona mina eMathebeleni South. Zabancedisa bathe besiyabuyela abana abantu ababethunywe babuyela amanye amagama ngu-13. So bathe bebuya lawo ngokuya kwesikhathi ngacabanga ukuthi yeshushuthi kuyahluthewa la. Imali yakhona basese-primary by then, imali yakhona ayincane, yayingangikhali. So I could pay it without ukulokhu zicabanga into eziningi. Ngathatha abanye abangu-6 ngaba labangu-8 ngababhadalela. That was 2013. Then ngo-2014 impilo yenzeka kimi, ngaba le fracture, ngenze ngaba le major surgery. So ngasebenza the whole of 2014 ngasebenzi. Then the whole of 2014 ngangasebenzi. Then 2015 lokho ngasebenzi. Kwagcina sokungikhama kakhulu. Then ngaqala ukutshela abantu, guys, ngine problem la, labantwana abangu-8 embabhadalelayo. And from what I know ukuthi abantwana bayahlupheka, ngabayekela la, impilo yabo iphelele. Omunye umuntu wasithi waye ungayenzi sezizwenzele kube i-charity. Ngathi okay, nale usijoyina kayi zozani. Banjoyina abantu, then sebejoyinile, senze fundraising, salauncha iMopane Foundation ngo-October 2015. Uthe na uqeda lapho, you got a bit of money khona lapho. Okay, what do we do?
but alright, asking any Avanyavanduan, or was also seeing Avanda was swinging down his souvenir now. Avandu okay, so at my Fakitanjan, but I, as I put in his board, as Kedem Pomielo, Mielo, Muni, I kept his score of Taravan around 6. So Sanzanjalo sat on a 7 and 35 in total. What here to Dennis Ayashongo, Samatabay and South Samatopo, Ematopo, was in locus and school of Taylukas, Satata another 6, Saya Wayndao, Echolocho, Equai, Satata another 6, Sayankai. School of Taisoma Quilly Satata on the Satata Lacon, then Zazo is Shuruk is at around 4. As long as Katie Tina, such a school, which is Funavan to Avanja. So what we community, Labola Malukus and the SDC, Labori teacher, we kept on by Robert Sazalanda, that has all our Nuragon, which also killed our move. So while we buried Tadamuti, Umdonakona win Dandan in Supergongaran. Got the last year, but in us, we say, Lava Hambe by Plava, Basipla and that. Lapos as the 7 so locus, Usharan Pogomdan. We do a Hambe by the wife. So yini nje sabathatha ngayo
ungasichasisela ukuthi kahle kahle usizo eliludingayo yiluphi njalo labo abafuna ukuphathisa bengalithola ngapi
into sami kuyenza ukuthi senze izinto ukuthi abantwana labana bakwanise ukusiza bona ngamaprojects abasesendlini yawo lapha khathesi silekukhu ngama layers angusilama layers angu 380 but at the moment affected you winter so avekeli asivekeli kuse then it's lemvundlanyana I think it's lapha kubo 10 lisiluku senkukhu zethu singa accommodate about inkukhu ezingu 3000 masingaba lenkukhu esivekelayo cabanga ukuthi imali ezingayenza lemvundla yakhona lempide engadini zingakwanisa ukuthi uthi singaphinde icela imali ebantwini that's what we are hoping for. In number yami is a UK number and it's code yakho na 44745027082 zayiphinda futhi 44745027082 ungangithola futhi ku Facebook uNomsaneke Vani or ku account ye Mopane Foundation ku charity page ye Facebook ye Mopane Foundation internationally unga inbox or somebody will respond to you or eZimbabwe if you use Zimbabwe ungafonela uNkosi Nathi Sibanda 2637724083822 2637724083822
siyabonga lowo ngonkosazana Nomsane Kevani mqondisi wenhlanganiso ye Mopane Foundation International. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America is a Washington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba sedibana njalo ukuhlelo liphuma lendaba litshonele indaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomfundisi Angliston Sibanda. Umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi ubona njani amaprofita okuthiwa alisa abantu ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19.
Angazi ukuthi bakuthatha ngapi kodwa ke umuntu ulelungelo lokuthi azikhethele ukuthi ufuna ukuhlatshwa kumbe akafuni. Kuyafana le ndaba yokudla uthi iBhayibheli kuba seRoma 14 umpostoli Paul uthi yena dlanini konke elikuthola kuthengiswa lahen lingabuzile utho ngenxa yesazela abe sethi yena ubuthakathaka ekukholweni uzaphila ngemibhida kuphela indaba yama lay Jackson iya ngokholo lwakho kunobonye abanye abantu abakholwa ukuthi iJackson ngabaphambanisa kodwa ke kasika kuboni ukuthi ibasis yakhona yipi engutsho esingakutsho nje ukuthi abaprophet labo abalisa abantu abayingozi kulungelo loluntu akumelanga balise abantu mayena ele conviction yokuthi yena akafuni kuhlatshwa akabe le conviction yakhe abambelele kulokho yena akufunayo njalo yena akukholwayo angaze wacindezela abalandeli bakhe ukuthi bangahlatshwa amajekiseni akuqondanga akulunganga ngoba indaba zokholo zindaba zokuzikhethela azifoselelwa bese kusithi ke ingozi ke ebakhona ngeyokuthi kwe yibo abantu abasuka futhi baphatheke ekumemethekiseni umkhuhlane wobhubhane lo COVID-19 lokuthi abantu ekugcineni kwangkhona abantu bafe.
Abezokholo lina lithini, liyakhuthaza yini abantu?
Asikutholi njengoba senjilo ngaphambilini, asitholi lapho uNkulunkulu alisa khona ukuthi abantu bangalatshwa, ukuthi abantu bangahlatshwa. Sesikuthola kusaliswa ngeBhayibheli ukuthi abantu bangayi ezangomeni lekuvumiseni, kodwa kasimtholi uNkulunkulu esalisa abantu ukuthi kungabi labo dokotela. Njengoba senjilo ngaphambilini ukuthi ngitsho sibi sabafundi bona bana ababehamba le bechumayela ivangeli, uLuka for example wayengudokotela. Ngingabalisa into zibene, kodwa kasikutholi ukuthi iBhayibheli lithi lona abantu bangahlatshwa, ngoba uNkulunkulu wasinikeza ulwazi, wasinikeza lo lwazi lwe science lokucubungula, ukuze njengabantu sisebenzise ingqondo zethu lenhlakanipho ukuze ezizinto lezi sizenzele.
Lona iBhayibheli lithini ngokuhlatshwa kwabantu iJackson?
Thina sikholelwa ekuthini uNkulunkulu wasinikeza ingqondo, wasinikeza ukuhlakanipha, wasinikeza ulwazi. Umuntu wokuqala emhlabeni uAdam wayeyi-scientist, wayeyi-anthropologist, wayeyi-physicist, wayeyikho konke, wayeyi-scientist. Nguye owayestudy izinyamazana, atadije azihlahla, azinika amabizo, asebenze engadini. UNkulunkulu wasinikeza ingqondo ukuthi sicabange, wasinikeza ubuciko, wasinikeza nolwazi olujulileyo ukuthi sibuse emhlabeni. So ama-scientist abaphume le ndaba yama-anti yokustuda ukuthi umzimba usebenza njani, lama-antibodies, ukuze bancede impilo yabantu, basize imphefumulo, ngabantu abasebenza lo Nkulunkulu. Ngoba uba bebengasebenzi lo Nkulunkulu ngabe babulala abantu. Kodwa ke ukuthi bayenze uchwayisiso olunje olwenza ukuthi abantu basizakale bangafi, ngibona ngani ngabantu abasebenzela ukuphila, abenza singakhohle ukuthi laseBhayibhelini sithola amadokotela ayevele khona, kuze kube lomunye wabafundi ayehamba lompostoli Paulu, udokotela uLuka wayengudokotela. So ke akulanto embi ngokuthi abantu balatshwe, akulanto embi ngokuthi abantu kabahlatshwe. Njalo njengoba ngishilo ngaphambilini ukuthi kulomehluko phakathi kobuthutha, uwula lokholo. Kulabanye abantu ababe besenza into ezilobuwula phakathi, belinga inkosi uNkulunkulu kodwa besithi bayenza ukukholwa. Kulomehluko phakathi kwakhona lokho. So ke ma kudingeka ukuthi umuntu ahlatshwe iJekiseni, kahlatshwe iJekiseni, ngoba iBhayibheli kalenqabeli, alivimbeli ukuthi abantu bangahlatshwa, alivimbeli ukuthi abantu bangathathi imedication. Azathi uJeremiah, ibalsam kalisekho koGilead na? Ibalsam yisihlahla eselaphayo esasikade sitholakala esiqintini sikaGilead. Ababethi nxa abantu bakoIsrayeli sebegula, uhambe wethatha amahlamvu akhona akwelaphe. So ibalsam uNkulunkulu wayekade ekusebenzisa ibalsam laseGilead ukwelapha. Ngicabanga ukuthi abantu abathi bona kakunga abantu kabangahlatshwa amajekiseni, angazi ukuthi bavala liphi iBhayibheli.
Loke bekumfundisi Angliston Sibanda ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba, lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris. Wabencintisa imele iZimbabwe kwemidlalo esaqhubeka eJapan eyama-2020 Olympic Games, uNgoni Makusha usephumile kulomncintiswano ngemva kokwehluleka ukunqoba kuhlandla lokuqala lokugijima umango we-100 meters. Ubeqale kuhle emdlalweni owandulele yonke ngoba iqede ukugijima ngemizuzwana ye-10.32 seconds kodwa wakhutshwa esethethe eyi-10.43 seconds. Umdlali weSouth Africa u-Akani Simbine nguye onqobileyo nge-10.08 seconds. Walandelwa ngu-Arthur Cisse we-Ivory Coast nge-10.15 seconds. Lokhu sokuchiye uScott Vincent odlala umdlalo wegolufu enguye yedwa omele eleZimbabwe kulimdlalo ngemva kokwehluleka kuka Donato Katai, Peter Wessel, lo Peter Purcell Gilpin. Singakehlukani ngesikhangele ebesikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa usenikeze amalunga akumanyano wePollard izimoto ezehlobo lweIsuzu D-Max, njalo umnumzana Monzora usenqabile ukuba lelunga lomanyano wePollard
lanxa esithi inkosazana Thokozani Khophe kanye ke waqhubeka eyilo engacelanga imvumo ku-MDCT. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.